Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Movement for Democratic Change selimise umsebenzi inkokheli ezimbili kulandela ukhahlanyezwa kukaNkosazana Thokozani Khuphe ngabanye abalandeli bebandla leli ngesonto. Abesifazane bachothoze kakhulu ukukhahlanyezwa kukaNkosazana Thokozani Khuphe. Abesifazane abahlala kwele South Africa bathi babhekane lobunzima kulelo lizwe ngokuswelakala kwemisebenzi ngenxa yokugugudeka komnotho. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sixoxa ngelifa. Abazali bangabhubha kuyahlupha ukwaba ilifa. Kumele lithathwe ngabantwana abangafana kumbe amankazana na. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemizamo yokuvuselela inkampani ye-National Railways of Zimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.